Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku5 Nkwenkwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukugwetshwa iminyaka engamachumi amabili okwenziwe umnumzana Sigcokoqela Mphoko, indodana kalowo owayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko, kungakutshengisa ukuthi ilizwe lilandela imithetho na?
Ngakulobufakazi sebanjiwe angazake amsize ngalutho ngobana yibugebengu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usuke izolo ntambama elubhekise eBhilitane emkhosini wokugcotshwa kwenkosi yalelo lizwe uKing Charles wesithathu ngokusemthethweni kusasa.
AmaNgisi basilahlisa thina, basithathela amasiko ethu, basiphazamisa emasikweni ethu, kodwa bona bagcwelile saka emasikweni wabo.
Abalwa impi yenkululeko basola ukuphiwa amapulazi amaningi ukwenziwa uBona Mugabe, indodakazi kamuyi uRobert Mugabe, okuthiwa ulamapulazi angamachumi amabili lanye.
On my side ngapha mina nxa sikhuluma sikhangelane lezinto ezikhona sibone angazani kuyinto engalunganga kodwa kathathe lelo mapulazi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukugwetshwa iminyaka engamachumi amabili okwenziwe umnumzana Sigcokoqela Mphoko, indodana kalowo owayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko, kungakutshengisa ukuthi ilizwe lilandela imithetho na? Umphoko utholakale elecala lokudlwengulwa umzukulu wakhe oyeliminyaka elithumi lambili. Kunyanga ezilutshwana esanda kwedlula, Umphoko elinde ukugwetshwa ubese ngumuntu osekela kakhulu ibandla lezanu PF ngamandla eloba enkundleni zokuxhumana okunenginengi ngalo ibandla ezitshengisela njengomuntu olandela leli bandla. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Singathi nxa sikhangela ngecala lakhe, uhlobo lwecala lakhe olokubhinya, licala elingelani lobani. Uthi ngumntakabani, ngowaliphi bandla, awusebenzi ngoba ibubhinya, ibudlova abenzileyo. Labo abaseselonembeza kuleli abandla, ngabona kuyabayangisa labo. Kanti njalo loyise angazakangene kule indaba ngitsho ngoba ngiyobugebengu, icala lidalwe nguye, kumele kuqondane laye. Ukuthi ngumntakabani, wenzeni ecaleni elinjengaleli, angiboni ukuthi kungatshengisela ukuthi ilizwe leZimbabwe, uhulumende weZimbabwe uyalandela umthetho, ngoba vele kumele kube njalo. Nxa ebhinyile, ubhinyile, kakuboshelwe, akugwetshelwe khona lokho. Ngakulobufakazi sebanjiwe angazake amsize ngalutho ngobana yibugebengu. Icala likaSigcokoqela licala lokudlwengula, licala esigwebo esibhalwe phansi ukuthi kumele enziwe lokhu. Wenziwe khona lokho kanye kumele lingabe kwenziwe. Kakulandi uhulumende, umlando ukuye. Uhulumende angazake athi ye thina umthetho sawulandela, kanti ubevele kuyathiwani nxa edlwengulile. Icala elingelani lokuthi uhulumende angacasha athini, ngoba nxa ubufakazi bukhona usegcekeni kumele agwetshwe njengabo bonke labo asehlangane labo khona ngale abenze amacala afana nayo.
Yena siyambona ukubana ubengani sengumuntu ongumlandeli webandla leZANU PF
oqotho ngoba simbone sibile egcwele lapha enkundleni zokuxhumana ebhala into ezijengisa ukubana uyasekela ibandla lezani PF ngokugcweleyo. Kungaba yikuthi ubezama uncenga yini ukuthi angavalelwa?
Yebo kambe angagcwala indawo zonke ekhukhumeza ekhuza ibandla lezani PF engxenye elethemba lokuthi ngxenye ibandla lelo njengoba abaningi bakhona bejwayele ukuthi lizaba yela kakumsizanga ngalutho ye ngoba leli cala lakhe ngele ugebengu obusegcekeni iZANU-PF imvama yayo ikuvikela labo abakhanya bethinteka kwezombusazwe kumba abathi nxa besenza ukuganga kwabo ngabo ingabe ibusela begolide ibusela bamadayimani ibusela belithium uphanga umhlaba lamafekali konke lokho lemigodi le okwenjiwa lezi eziligugu iye lapho iyazama ukuthi ibavikile ayizani iyabavikela ngobana bathi bangakwenza khona lokho kuphenduke kube ngezombusazwe lenzuzo abayizuza khonapho kumele okunye kwakhona kuyewela ezikhwameni zeziphatha amandla ezinye ezithize kumbe lona ibandla leZANU-PF yiko kwenza ukuthi bavikeleke abala macala anjalo lo owenze uganga okungalethi ngitsho lami kulo ibandla leZANU-PF ngibone ngathi vele kabalandaba laye.
Lo ke ngumnumzana Thandeko Zintinka Mkandla ocubungula izombusazwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni izolo ntambama elibhekise kwele Bhilithane emkhosini wokugcotshwa kwenkosi yalelo lizwe uKing Charles III okuzenziwa kusasa. Amalunga edale lephalamende awe United Kingdom Parliamentary Group on Zimbabwe bebesithi uMnangagwa angazavunyelwa ukulugqoba kwele Bhilithane ngoba esephula ilungelo likaZulu. Ukuze sizwe okunengi ngomkhosi wakusasa amalungiselelo awo lokulwisana okuphakathi komndeni kaKing Charles, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilithane umnumzana Sipho Senkosi Machokomole Balule.
Amangisi basilahlisa thina, basithathela amasiko ethu, basiphazamisa emasikweni ethu, kodwa bona bagxilile saka emasikweni wabo. Amabutho aseBritain ayenza amalungiselelo njalo yiwo azakhokhela umkhosi lowo. Kuzabe kubuthene amakhosi womhlaba amanengi kakhulu, sibili kakhulu, labomongameli bamazwe amanengi babehlangene kuleli lizwe. Kuzaba kuyibunkani nyankanya, kuzaba kunyakazela, kuzaba kucwebezela abantu bakuleli ilizwe. Baya ujabulela umkhosi lowu, umkhosi wokuthi kubekwe inkosi yabo. Kodwa ke kubakhona abanye loba bebalutshwana nje abaphikisayo abathi bona hayi, bathi sizaba lenkosi nje kanjani, thina sifuna ukuthi sizikhethele abantu abasibusayo.
Siyabona ukuthi uPrince Harry uyabuya kodwa unkosikazi wakhe kabuyi. Kukhona yini okunye ngatshengisa ukuthi umdeni lo kungawubambanisa kumbe kuwehlukana?
Awukho umuzi ongathunqa intuthu umdeni ube uthathelene izikhali thukuzele nduku emqubeni. Imuli leyi ingazathi idabuka naphakathi nje kuyabangwa izinto eziningi, ezinye sizibona lapha sizifunda ke kumaphephandaba nasemabhukwini abhaliweyo lapha ebhalwe yinkosana uHarry. Kodwa inkosi bizama nje ukuthi ihlanganise umdeni kuze iyakhe umdeni wayo, ubahlanganise kakhulu amadodana akhe. Kodwa ke hayi, ukhanya ngathi kulobu nzimanyana ngoba nxa ubona indoda eyindoda esithethe inkosana uHarry ebuya echiya unkosikazi wakhe kwele Melika, echiya labantwana kwele America ebuya yedwa, kutsho ukuthi kukhona okukhulu. Ngoba phela laba bantwana obachiyayo uHarry ngabantwana abangabazukulu benkosi. Manje abantwana abangabazukulu benkosi nxa uyisemkhulu egcotshwa ubukhosi bona bengekho kutsho ukuthi phela umdeni wonke lo wendlu nkulu udabukene phakathi phela
isikhathi lesi ebusa sebemjwayela yini abantu uKing Charles kuningi yini abakhanya bekuthanda ngaye bayamemukela yini lo nkosikazi wakhe indlovukazi uKhanuli
bayamukela ngendlela yokuthi bebesebelesikhathi vele bemazi ukuthi nguye olindele ukuthi ethathe isihlalo sobukhosi babakhona bonabo nje ababili abathathu abaphikisayo ababe bengamfuni kodwa abantu abaningi kuleli lizwe bamamukela sibili kakhulu njalo bayamukela lo nkosikazi wakhe indlovukazi uKhamila loba nje sikwazi thina ukuthi kwakulezi gigaba kulezi ndaba ezazizindaba ezazisinda abantu ezenzakalayo ngo kufa kuka nkosikazi wakuqala okaCharles uDiana abantu balapha bakhangela belalele bebone ubukhosi lobu babuhlonipha kakhulu nxa buvele sokusezandleni zomunye umuntu sebehlonipha seneso sihlalo sokuthi nguye osethethe sokumele ehlonitshwe ngoba uhulumende walapha laye uyahlonipha ungaphansi kwesihlalo senkosi ubuswa yinkosi loba nje imithetho yona iyenziwa nguhulumende kodwa inkosi iyo eyiyo likhanda lombuso waleli lizwe yikho kubuswa kanjalo kuleli lizwe laseBritain
lo ke ngumnumzana Sipho Senkosi Majokomole Balule isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane Abalwa impi inkululeko basola ukuphiwa amaplazi amaningi okwenziwa ubona Mgabe indodakazi kaMoyi uRobert Mgabe olamaplazi angamachumi amabili lanye inani lamaplazi la livele emthethwandaba lapho okwehlukana khona uSimba Jikore lo ubona Mgabe Ungalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla utshele iStudio 7 ukuthi kumele imuli le ithathelwe amanye amaplazi ukuze abangatholanga bawebuyelwe kutsha.
Akusoze kuvumakale lokho ukuthi khona sithi thina kuyavumakala ukuthi umuntu ebe lamaplazi anjangana lawo yubuhwaba lobana obenziwayo. Ukuthi khona into njengayona le iluhlazo phakathi komhlaba so kayiso maplazi kuphela uchithi ziningi izinto ezinye zingakaphumela egcekeni okukhona kuphela ayisikho ukukhawulisa kodwa ke ukuthi khona amaplazi lawo kathathwe on my side ngapha mina nxa sikhuluma sikhangelane lezinto ezikhona sibone angazani kuyinto engalunganga kodwa kathathwe lawo maplazi
manje ngokubona kwakho inkokheli ayiyenzi na ubuhwaba nxa sikhangela ukubana abanye abalwela impi yenkululeko belokhu bengela amaplazi ukubona njani ukuthi inkokheli yona ibe lamaplazi amaningi kangaka
hayi ngiyabonga kakhulu indodakazi ka former president ukuthi khona ibe lamaplazi lawa angu-21 achumi emabili lanye ngibona lokhuyana vele wabe vele sebezithathela umhlaba wonke vele kakuvunyelwa ekwesa kuhambela empini khona kubuhwaba akuvunyelwa vele bewathethe ngapi wathenge ngapi ilendi le ibingekabani nxa ibiyi-state lendi amaplazi wonke lawo kathathwe ebuyele ku-state sifake ama-yunivesithi nezinye izikolo khona ngale sidivelophe ilizwe sihlalise abantu abangelandawo zokuhlala abantu basoze behlale beminyene omunye umuntu elamaplazi afika 21 kungaphandle komthetho lokuvela kakuvunyelwa asikufuni icho ingathi mina kangilayo yona ingathi but salimala lapha empini la umgabe waye ku detention ephuma ku detention wahamba waqonda straight eMozambique gala mntwana waye ku front abanye bakhe la elabo abanye baba ngabathengisi kodwa uyethola ukuthi khona kulomuntu olomntwana okuthiwa khona ulama plaza ayi 21 yena lowo mntwana lowo velena ungakacatshwanga ukuthi uzazalwa emhlabeni uvuza kuba khona emhlabeni nguye lo selama plaza wona lawo akuvunyelwa lokho kathathwe yi-state
Hello ke ngumnumzana Max Mkandla ohalwa impi yenkululeko ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi induna umnumzana Zefaneya Sugola obhubhe ngomvulo uzabekwa lamuhla eplazini lakhe esiphezini. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uhulumende uphakathi kokusungula umthetho ozakwenza izijeziso zalabo abatholakala bethengisa izidakamizwa kumbe ukuzisebenzisa zibe lukhuni. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Yabe mina uSito 7 yamina uSito 7 kanjani abantu ukuphila? Hayi ngithi ke ngiphawule kahle kahle ngempi kakhulu yeUkraine. Hayi bakithi asazi abantu abasupporta uPutin nokubulala kwakhe ezinye izizwe kabuhlungu kanjani. Ukuthi babe ngabantu abanjani. Ubuhlungu lokuthi kwenziwa nguPutin ukusukela isizwe esizihlalele phansi esizinothele esiziphumelele kuhle kuhle usigongoda usicobodise uhluphekisa abantu izintandane abantu abadala abantwana awuhluphekisa abantu ngendlela enjani. Hayi bakithi hayi asobuntu lokuyana lokuyana kwenziwa nguPutin kuyafanana nje lakho esikubona kozalo ukuthi ufica ukuthi abantu bayatshontsha benza yonke imicimbi cimbi ongeyikwanisa kubuhlungu bakithi. Hayi okunye futhi usinazelele hayi kubuhlungu uyanazelela ukuthi ungakhayela ama-properties abobhona wona wathi wathi kuyajekisa yiyothole ingqondo nje yakuPutin bona futhi kwakhona umuntu ufuna ukuthi yena aone izindlu angeke azihlale ezinye uzwa ngokuthiwa indlu yami isemakhokhoba kumbise isenjuli angaze akayibone le ndlu yakhona kodwa inge yakhe engayihlali. Yabona ukuthi yibugovu lobana obungani umuntu lwana oyazi ongalanhliziyo. Ayikuhlungu into enjalo akubi. Hayi uPutin sithemba ukuthi ngabe amazwe abahambana kuhle kuhle bemehlule ayahlule lo muntu ayahlule kabuhlungu ngoba uyaphumanisa. Anyabo mnokhuluma ngosibani usibani ohlala ekhuluma nje ngosibanda usibani waselubhani yabo
sanimana nokusathiyo 7 masakazi nabalaleli. Hayi ngoba mhlawumbe silwa nabo namasilwa sihlukumezeke kakhulu empilweni sikhula sesibadala njengamanje izano eziyasishintshela lotho empilweni hlezi sihlupheka ikakhulu emathebeleland abantu bakhona baizukurobheka bayarobheka kalula abakwazi ukuyicabangela bona bahlale bodwa bahlanganisa amakhanda kubuye ahlanganiswa amakhanda singamandebele sisodwa sikwazi ukuphuma nento eyodwa ebambekayo nathi sikwazi ukwakha iy'godi zangakithi esishoneni leli bakhe labantu banayo yonke into ngenxa yezano ngoba izano iyona egcwele kakhulu le shonen singacwasani ngokwebani sonke siyabuza ubuhlungu sibamnyama singama-Afrika sisonke kodwa sithi izano phansi ayehle ishiye labantu.
U-Amos ukhuluma ngokuthi ilanga lenkosi liyeza the judgment day is coming ekhala ngamakhosi ukuthi abantu lababusayo sebesehlisa izikeyili and wakuprofesa yikho okwenzakalayo bayehlisa izikeyili lofu yakhathi esayisayilingani lakuqala ama-drinkers these days okunyeka okunyakudala ukuthi akusadalutwanisa nje kuyimiqumo akusela temperance yi-corruption yonke le izinto azisahambi ngendlela yankona of days just wayekhala nge-corruption ngezinye indlela nanka igolide nanti igolide sizwile kulokufakaza amavidiyo akhona. So ngumlando wethu amakristu asikhulekele nisizwe sethu sikhulekele abantu abakhethwe ngunkulunkulu and asikuthi nxa ungumkristu kumele ukhulekele abantu abangena i-church yakho kuphela. Hayi hayi umakhelwane wakho ungena lo ongangena enye i-church. So there is need of i-unity as Christians ngoba unkulunkulu simbona into enziwa nalizane ngizigqambile politics arena siyambona, ku social arena siyambona, ku religious arena siyambona, ku economic systems siyambona. Ngoba la uJesu akwangena into enzonke zwane zwangena. Leso phela uJesu engayifuni corruption echurch wabakarapha be. Endlini yenkosi, economy into zemali zisendlini yenkosi. UJesu wagada izikepe siyachuma. Ngaba te siyaphila uJesu ngabe uyagada eZimbabwe, o South African Airways ehambe siyachuma. Kodwa ugada through thina so ukukhona la ku transport industry. La ngapi ngapi yonke into after all village nasilani la usathana ngikhona ulandi. Into le ngekaJehova, uJehova akasibusise sonke.
Livuka njani basakazi be-Studio 7? Hayi nathi siyavuka mathiwa. Ake ngikoxe nje lalaba abantu abaphowethu laba basemazweni amanye bo-South Africa, Botswana, America, Britain. Bangani bami niyakhuluma mpela izinto ezinhle nenkulumo enhle. Ukuthukana konke bangani bami, hhayi asiyekeleni. Umcabango nje omuhle madoda, imibono efunekayo. Nina abantu abangapho phandle kweZimbabwe. Sisi ngifisa ukuthi ngabe kuthiwa liyahlanganisa imbono ukuze lithole ikhambi lokuthi lani likhona ukuvota noma likwamanye amazwe kodwa amavoti wena afike la kubi madoda la ekhaya isinkwa sesiyi-1800 poll okungawe ukuthi siyafika uDisemba siyabe sesiyi-10,000 so zamani bangani bamaski asikhulumeni ubusela vela ngento yokuphela madoda ngaphandle sikukhiphe ngamavoti asikhulumeni nje sibekele imbono ukuthi kungenziwa njani ukuthi lini elisemazweni liphiwe imvumo nelungelo lokuthi ivotini ibuye kini ukwenzela ukuthi lani likwazi ukubuya kini lilandela amavoti wenu zamani bafowethu nonke siyagqugquzela bafowethu ukuthi mani asizameni ngamandla wonke bafowethu ukuthi silweni naleyo nto ukuthi linikeze imvumo nelungelo lokuthi likwazi ukuvota bafowethu siyalidinga okhulumayo lapha ngufamona eseula ebhewula emasouth imatopo khona phezimbabwe hhayi siyazama bafowethu ozani lamavoti asingeneni ngemibono yonke sibone ukuthi angeke lithole yini leyo ndlela yokuthi likwazi ukuvota ngiyabonga
77 sanibona kanye labalandeli bakho ngisathanda ukuphawula kancane ngeqembu lezwe lonke ngethimu yethu esiyithanda kakhulu yayilenda boso umantengwane eshilamuya hhayi siyajabula ngendlela edlala ngayo nokuthi okwamanje isesiqongweni khona ngale sesiyishisele ukuthi sengathi ngahlala khona ngale isizini eziyophela kodwa isicelo yikuthi sicela please ukudlaliswa abantu bakithi abantu besibakomthwakazi niyabona abantu bakomthwakazi abaqhatshwa abantu bakomthwakazi abanikezwa imisebenzi ngasebhoreni futhi siphinde siyofaka abantu basempumalanga sicela nini please sifake abantu bakithi ngisho zidliwa kule ndaba kodwa kube kusebenza abantu bakithi wamthwakazi vuka
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Siyabonga balaleli, lisithumele imilayezo emfitshane ingedluli i-2 minutes. Siyabonga.
Ubude besikhathi sokuphila komuntu emhlabeni vengezeleleke ngokuphindwe kabili phakathi kwekhulu leminyaka eledluleyo kusukela eminyakeni engaba ngamashumi amathathu lanhlanu 35 kusiya eminyakeni engaphezu kwamashumi ayisikhombisa 70 years. Kubangelwa ikakhulu ikuthuthuka kolwazi lwesayensi. Kodwa umholi we-USAID uSamantha Power ekhuluma kusikhatshana esedluleyo endaweni ye-Center for Global Development eWashington uxwayise ukuthi ngo-2020 ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 isikhathi sokuphila komuntu lesi sehlile ngeminyaka emibili. I-COVID-19 ayizange ihlasele amasotsha omzimba omuntu nje kuphela, yahlasela amasotsha omzimba wethu singumphakathi. Yenza inhlelo zezempilo emhlabeni wonke jikelele zababuthakathaka. Yenza kube nzima ukuthi sivuke khwatshu uma ubhubhaneso luphelile. Ukuze kuqedwe izinselelo ezikhona ezicindezela inhlelo zezempilakahle emhlabeni wonke jikelele, uPower uthe kumele sakhe ukuqina ngokubambana silenhloso ezintathu ezimqoka. Okwakuqala, kumele sinqobe isifo esidale ukwehla kobude besikhathi sokuphila kwasekuqaleni ngokuguqula iCovid ibe ngumkhuhlane nje olawulekayo yonke indawo. Okwesibili, kutsho uPower, sidinga ukuqinisa inhlelo zokuzivikela emhlabeni jikelele emikhuhlaneni emitsha ngoba izici ezidale ukuthi iCovid-19 isabalale emhlabeni wonke zilokhu zikhona. Okokugcina, uphawule uPower, sidinga ukwakha kakutsha ukuqina kwenhlelo zethu zezempilakahle ngokutshala imali ebantwini abangumgogodla walezinhlelo. Ngisho izisebenzi zethu zezempilakahle ezibaluleke kakhulu. Lokhu kutsho inguquko sisuka ekuvikeleni iCOVID-19 lokwelashwa kwayo sisiya ekunakekelweni kwensuku zonke kuqiniswa inhlelo zokuhlola lokuhlasela zonke izifo ezithathelwanayo eziyabe zithe zaqubuka. Futhi kutsho uPhawu kufanele siqinise inhlelo zokukhanga ingcwethi kwezempilakahle. Namuhla iAfrika ile ngxenye yesine ikota yomthwalo wabagulayo emhlabeni wonke jikelele. Kodwa izisebenzi zayo kwezempilakahle ziyisilinganiso sokune kuphela ekhulwini i-4%. Iningi lezisebenzi lezi lihola imali encane kakhulu, kumbe vele ukungaholi. Okuyinto evamileyo lapho umsebenzi othile ugcwele abesifazana, njengoba kunjalo kugatsha lwezempilakahle. Umbiko ophume kusikhatshana esedluleyo uveze ukuthi emhlabeni jikelele abesifazane abayizigidi eziyisithupha, i-6 million, abasebenza kugatsha lwezempilakahle bahola imali encane kakhulu. Uthi abanye kabaholiswa izigidi eziyisithupha, 6 million. Eminyakeni elitshumi edluleyo, kutsho uPhawu, bekungakholeki ukuthi iminyaka elikhulu elandelayo ibizoletha isimanga kwezempilo emhlabeni wonke jikelele, isimanga sokuphindwa kabili kweminyaka yokuphila. Namuhla singasebenzisa isifundo sobhubhane lwe-COVID-19 ukuqinisa hatshi amasotsha omzimba omuntu ngamunye, kodwa ukuqinisa isizwe sonke singumphakathi, ukuze lindaba yenqubela phambili eyisimanga ingagcini ngathi, kodwa yakhele izizukulwane ezizayo.
Lawo ke bekungamazwi akahulumende wele Melika.
Zalezela manga phakathi komnyaka. Ehhe.
Don't get on for that. Untete ingoma inandi ingoma kaSikhosana isidlubela ke uhlelo lwethu lalamhlanje kodwa singake hlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ukugwetshwa iminyaka engamachumi amabili okwenziwe umnumzana Sigqokocela Mphoko indodana kalowo wayengumsekeli kamongameli welizwe kungakutshengisa ukuthi ilizwe lilandela imithetho na. Umongameli Emmerson Mnangagwa usuke izolo ntambama elubhekise eBhilitane emkhosini wokugcotshwa kwenkosi uKing Charles. Silugqibale lapha uhlelo lwalamhlanje olifisela impela sonto elithukela igama nguChris Gandhi.